Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMaigobe namhla kuhlelo siloma Wiza umculi womdumo weKwaito wakobulawayo sixoxa ngengoma yakhe ephume ngoDisemba engaphansi kwesihloko esithi 21 asizweni ingoma le namafishane bese sixoxa loma Wiza Ngelubono 21 u2021 ingoma kaMawiza 21 Mawiza ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi mayelana nale ngoma
u21 ingoma yami ephume last year ngoDisemba ingoma ebengisebenza lomuyi uKelvin lapho ebesikhuluma ngokuthi sifuna ukubona u2021 sonke siyazi ukuthi 2020 has been a hectic year so ingoma nje atismotivator sikhangelele u2021 ukuthi 2021 yena ube ngomnyaka ohlukene lo-2020
And naye uKelvin akasafikanga kumnyaka ka-2021 RIP Kelvin Mawiza uyasho ukuthi belikhangelela ukumotivate abantu wonke umuntu olalela le ngoma kukhona na okumele akufunde
kuningi ongakufunda ngengoma leyo-2021 i-COVID-19 isifundisile ukuqakatheka kwempilo ukuthi njengabatsha kuqakathekile njalo ukuthi si-appreciate i-life isifundisile njalo ukuqakatheka kokuthi sibe si-check-ana njengabasakhulayo si-check-ana sizimuli singabangane for into ebesizicabanga sibhala ingoma leyo-2021
Hayi siyakuzwa Mawiza wathi ngikubamba umlomo kancane izulu kandaba asizweni ingoma ka Mawiza u21 Elubono 2021 ingoma ka Mawiza Mawiza ukhangela ukwethulela uzulu ingoma ezintsha na kulomnyaka
sengisebenza i-album yami yesibili ulast number 2 last year umnyaka uqale bengikhiphe i-album yami yokuqala ulast number so siku-lockdown lapho ngijoyine studio ngizama ukupheka idlalade elingcono ngizama ukupheka idlalade elifundisayo so ngingathi ya uzulu ngikhangeleke i-album kubo mid-year
isikhathi sesejuni mangoyi gcobe ingxoxo khosela amazwakho okucela
abafisa ukundandela ukulalela ingoma zami ingoma zami zikhona ku-iTunes zikhona ku-Spotify zikhona ku-Amazon la ku-YouTube ama-videos akhona ku-Twitter it's at Mawiza Zim ku-Instagram it's at Mawiza Zim ku-Facebook Mawiza Zim
Zulu kandaba sithanda ukubonga uMawiza Wiza ngokungena kuhlelo mhlawumbe khuluma isikhiwa ngezenekyu la Zulu kandaba silucuba lapha uhlelo lwabatsha lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo lwabatsha lwe-Speed Connection ngolwesibili lapho sikhangela okwenzakalayo elizweni okumayelana ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus olebalisayo ngenjabulo igama lami nguMaigobe mthokazi omuhle zimpapo omuhle sohlangana ngolwesibili bye bye
I'm thinking this journey. We look at. Ilamanga, Ilamanga, 2022 Ilamanga, if you don't get Ilamanga, 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 2022 Ilamanga, if you don't get Ilamanga, Ilamanga, 2020 Ilamanga, if you don't get Ilamanga.